Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 20 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5643 asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni, yabulala abalikhulu lengxenye 150.
Incwadi le iyathinta ikakhulu indaba eziningi kusihluphayo njengemathibeliland, okugoqela udaba lombhuqazwe wegugurawundi eligoqela njalo ukuswelakala kwentuthuko emathibeliland.
Abenhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu emandebeleni sebebhale incwadi eqondiswe enhlanganisweni zamazwe omhlaba bekhonona ngesimo sokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni.
Sicela thina inkokeli ye-AU uba uRamaphosa akwazi ukungenelela endabeni zaseZimbabwe, angenelele ke ngepolicy ethi yona African Peer Review Mechanism.
Kulequla lezibalwane zeZimbabwe elihambe ngenyawo lisuka eJohannesburg lisiya ePretoria ukuyafaka isicelo sokuthi eleSouth Africa lingenele kudaba lweZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5643 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Leli gcikwane selibulele abantu abalikhulu lengxenye 150 kwasindaba zenkulungwane ezedlula ezine 4,442. Abe African Union bathi emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1.1 million. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lane 26,618. Kuthi abekoleji le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili lambili 22.4 million. Abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyagalombili 788,803. Abenhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu esigabeni seMandebeleni sebelobe incwadi eqondiswe kumongameli Emmerson Mnangagwa uhulumende weZimbabwe. Inhlanganiso zamazwe womhlaba esigoqela United Nations, SADC, African Union lezinye bekhonona ngendlela uhulumende weZimbabwe aqhuba ngayo umsebenzi esephula ilungelo loluntu ikakhulu ukubopha lokuhlukuluza labo abamsolayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Encwadini le abayilobe izolo abenhlanganiso lezi bathi bakwenze ngenjongo yokubonisa amazwe omhlaba ngocuku olwenzakala eZimbabwe abathi lulakho ukuletha ukungahlaliseki hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke nje wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo, umqondisi we-Habakuk Trust oyingxenye yomanyano we-Civil Society Organization of Matabeleland, uchasisa ngale incwadi.
Iyathinta ikakhulu indaba eziningi kumbe okuningi nje okusihluphayo njengeMatabeleland, okugoqela udaba lombhuqazwe wegugurawundi, ukuswelakala kwentuthuko eMatabeleland, lokuhlukunyezwa lokungaphathi kahle kwabantu basemathibeleni.
Olwela amalungelo oluntu ongumabhalane jikelele we-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lonkomo
ukuthi abantu bese bethule nokuthi umhlaba ungabekwazi ukuthi zona inhlanganiso zeMandebele nezicabangani kungaba intwembi kuhle zizikhulumele zitsho ukuthi hayi okwenziwayo lendlela okukhulunywa ngayo yiyo indlela eyasenza saphela njalo ukuthi umhlekazi uNdlovu akathi kwabo bishop abangusikisi ebe nguyokhethwayo kuyatshengisa sobala ukuthi silokhe siku 1980 ngegugura hundi amaNdebele alokhu ehlukunizwa ezonda kodwa kuthi lathi siwubikele umhlaba usokukumhlanga ukuthi agoqa izandla kumbeni uyama lathi
umnumzana Efi Ncube omunye njalo wabalwela ilungelo loluntu uthi incwadi iqondile ngoba uhlupho olukhona ezweni selifuna umhlaba ungenele
isimo siveza kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kazilungelanga ukuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho ukuhlukunyezwa kwabantu ukubandlululwa kwabantu basemathibelelendi yinto esidinga umhlaba udaba lolu seludinga umhlaba wona wonke jikelele ngakho-ke lokho abakwenzileyo ukubhala bethatha lolu daba belukhweza emhlabeni phezulu benze into efaneleyo into eqondileyo
kukho konke osekuthe kwalotshwa zinhlanganiso ezizimeleyo sekube kwalotshwa ngezinye njalo inhlanganiso ezehlukeneyo ezweni kodwa uhulumende kumalanga adlule utshele iqula ebelithunywe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa ongumgcinisihlalo we-African Union ukuba akulanhlupho eZimbabwe njalo akulamalungelo oluntu ayephulwa nguhulumende umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ephendula incwadi elotshwe ngamabhishop abenkonzo ye-Roman Catholic ukhethe ukuwasola esithi kawashiyane lezombusazwe akhangelane lokukhokhela amakholwa enkonzo le ukuba asindiswe ethi inkinga ezibhekane lelizwe kwezomnotho zibangelwa izijeziso ezafaka ngamazwe athuthukileyo afana neMelika hathi inkohlakalo etshona ibabazwa ngabantu Inhlanganiso ezizimeleyo ziswele kakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu ukubotshwa kwabantu mahlayana ukungabi lentuthuko esigabeni ukweyiswa nguhulumende kanye lodaba lombhuqazo wegugurahundi uhulumende alokhe edonsa inyawo ukululungisisa lokubandlululwa mgceke kwabantu lesigaba nguhulumende ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Iningi labantu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo elizweni baveza ukukhathazeka ngokwenza kukahulumende lapho ekhuzwa esetheswa amacala bonke abazama ukumbonisa ngomonakalo selizweni kulokuthi azinuke amakhwapha alungisise inkinga ukukhalazwa ngazo Lokhu kuza ngemva kwempendulo kahulumende kuncwadi elotshwe inkokheli yenkonzo ye-Roman Catholic Church ngesimo esiselizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekuphenduleni incwadi elotshwe inkokheli yeZimbabwe Catholic Bishops Conference ZCBC emele uhulumende umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhethe ukungaphenduli izikhalazo ezimunyethwe yile ncwadi kodwa esola amabhishobhu ngokuyiloba uZiyambi uthi okwenziwe ngamabhishobhu la kuphambana lokumele kwenziwe ngabezokholo njalo kuyikweyisa ubukhokheli bebandla lakhe lohulumende
by allowing themselves to be manipulated into joining what is so clearly
khona ukuthi bavumele ukusetshenziswa ukukhuluma ngezinto zamanga ezingekhoyo abebandla lesikatolika leli kungcolisa igama labo kanye lelabazalwane balolukholo akulankinga ekhona eZimbabwe ilizwe alikho kulesi simo esibi esichazwayo kwezonotho lenhlala kahle yabantu
on the brink of any form of socio-economic implosion.
Enye ingcwethi ecubungula ezomnotho ephatheke njalo lakumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Masimba Manyanya uthi okwenziwa nguhulumende kuyadanisa okusekelwe ngumnumzana Prosper Dube wasemzini weQueensdale eHarare okhuthaza uhulumende ukuba ehlukane lomkhuba wokulandula into ezimgceke
Ulumende wakuleli kudala engavumi amacala etheswa ngabantu langama organizations ezama ukumbonisa ukuthi into ayenzayo le ibulala ilizwe kusibisela emva kakhulu kakhulu.
Abebandla leZimbabwe Communist Party ZCP bathi uhulumende uyawalasha amathuba ukuthi akhulumisane loZulu lapho kuthe kwaphakanyiswa indaba emsola unobhala waleli bandla esigabeni sakobulawayo umnumzana Bekithemba Lubambo uthi kuyadanisa osekusenziwa nguhulumende kamnanga.
Sicabanga ukuthi ngemva kwenkulumo kaMonica Mtsanga embi akade iqondiswe kwabezonkulu, umongameli Mnangagwa uzaphozisa umlilo. Kodwa laye simbona ewagcizelela amazwi lawo enzondo esithi abezonkulu nxa befuna ukukhuluma ngokwenzakala ezabelweni abajoyine ipolitiki. Thina siyazwisisa ukuthi kungani abamansonto bekhathazeka ngenhlupho eziselizweni, ngoba insonto kulapho abantu abathola khona ithemba lokuthi izinto zizalunga. Abaphathi bamansonto bathwala nzima ukuthumayeza abantu abalambileyo abangalamsebenzi lendawo yokuhlala.
Udubo ngohulumende kaMnangagwa lezano PF uLubambo uthi yikuthi uhulumende akalithandi iqiniso lapho elitshelwa.
Uhulumende akakwemukeli lokho ngoba iqiniso kalithandi, funa ukutshelwa ukuthi wakhethwa nguNkulunkulu.
Kodwa uhulumende uthi akukho nkinga elizweni, njalo okwenziwa ngabezokholo yikuphambana kumsebenzi wabo wokuhola amakholwa ukubadonsela kundlela zikaNkulunkulu zokuphila, hatshi ukuphatheka kwezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uvuke ngolaka ethuka amabhishopu esikatolike esithi abaphume emgceke nxa sebefuna ukungena kwezombusazwe benze njalo, hatshi ukucatsha ngecawe. Lokhu ukutsho lapho ekhuluma emhlanganweni wedale laphezulu ebandleni lakhe eleZanu PF Politburo izolo eHarare. Uhulumende uthi okuyinkinga osekuphazamise isimo somnotho eZimbabwe yizijeziso zomnotho ezabekelwa inkokheli ebandleni leZanu PF lohulumende wakhe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Kodwa benhlanganiso zokholo ababalisa abeZCBC lezinye kanye lezabalwela ilungelo loluntu baveza ukuba okuqhubeka kubulala umnotho lokudala ukungahlalisekeli elizweni yimisebenzi yenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Amazwi enkokheli yabokholo lwesiRoma eZimbabwe Bishops Conference awukusola uhulumende ngokwephula amalungelo kaZulu lempendulo kahulumende eyamazwi la asedale inkulume ebantwini abaningi besithi uhulumende wayengamelanga aphendule ngamazwi alukhuni njengalawo asethulwe iziphathamandla zakhe ezivalisa umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Kodwa bakhona abathi yona inkokheli yamabhishopu eRoma yayingamelanga icothoze uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Iphendulo lezinto ezivela kumongameli nominister uMtswanga nxa ukhangela indlela amabhishopu abeka ngayo indaba yabo asompendulo ebezingacatangelwa ukuthi zingabuya ebantwini abadala basiphathele ilizwe, ikakhulu kuminister uMtswanga. Irisponse yabo ayihambelani lama-issues afakwe ngabobhishopu. Singa umongameli
Ntutaba mnumzana Fuzwayo uyavumelana laye yini lapha ubaba Sibanda ukuthi hayi labo bishop labo baphambanisile ngabe ke badonsela ngasese umongameli baxoxisana naye kulokuthi bahle bakhaze imbiko yabo emphakathini
silandela sibiyele emuva isiqiniso elikhona ukuthi sesingezwa kusiba lama engagements phakathi kuka umongameli nabantu bechurch ngijana sesezwa ngokuthi ingxenye bakhulumisana and then okwesibili besokusithi khona isituation ebese sikuyo njengelizwe kwakhathesi umhlaba wonke ukhala ngelizwe kangaka ungazi kulithi khona Zimbabwe Lives Matter, Zimbabwe Lives Matter kuze kunanangobani. I think abafundisi ngabe kade beright ukuthi bethi njengoba kuvele kulo msindo omngaka kambe mongamele umsindo lo uyawuzwa yini lakho bawubehlele kufaka emphakathini ukuthi hayi na sibuyela lindaba kumongameli sicela ukuze kubona sikhulumisane ngendaba le ekhulunywa ngumhlaba wonke ngoba kunanto enja abayikhulumileyo ekade iyimfihlo into evele ikhona eyenzakala elizweni lo mongameli osaziyo ezanfi ezazi ukuthi bekumele ukuthi nxa sebekubeke kanjani bese bebabiza hayi sizizwini izikhalazo zenu asiyenzeni sifuna ukuthi bephendule ngendlela abaphendule ngayo ikakhulu umongameli nabenzani sifuna uzakuyeza ebhulu umlilo oqalwe ngumtswango apholishi indaba elolongathi hayi bantu sizwile sizababiza befundisi behlala phasi sikhulumelayo balaye ngokuya wabhomba futhi atanxale vele linjalo hambani kulefomu iphathini
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungaphosele ukucina baba Sibanda
engingalitho ngelokuthi i-situation leyi isibhedi kodwa ayikabi mbi kangako nxa abantu bangahlanganisa ingqondo bonke bayekele ukukhulumisana nge-social media bakhulumisane engisasele themba lakho ngelokuthi umongameli kuzamele ukuthi laye labo futhi abafundisi kube khona ukudingana abantu laba bahlale behind doors amabhishopi la ngabantu abakhulu kakhulu singakhangelela ukuthi bakhulume into zabo nge-social media esikhangelela nje ukuthi ngufuzwayo ukuthi babe ngabantu abadala abahlalisana phansi singithemba ukuthi siyafunda ukuthi kasifundeni ukukhulumisana ngo-social media sabe sihlabela ukuthi bazozelwe ngamasupporters kodwa singa bese lomunye la bese kwanye siyale kasinda uthemba ukuthi siyafunda njengabazibabhoyeni ukuthi asifundeleni ukukhulumisana.
Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa indawonye lomnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kulequla lezizalwane zeZimbabwe elihambe ngenyawo lisuka eJohannesburg lanzela yafika emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa ePretoria lisiyamcela ukuthi athathe amanyathelo abanzi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqula labeZimbabwe laba abahlanu lingene kulolu hambo lwamakhilomitha ngamachumi ayisithupha ngehola lesishiyagalombili ekuseni. Obekhokhela lolu hambo umnumzana Trustin Ndlovu ongumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa uthi bafisa ukwazisa umongameli Cyril Ramaphosa lenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa i-African Union ukuthi isikhathi sokukhuluma ngeZimbabwe sesedlule sekufuneka amanyathelo aqatha.
Sicela thina inkokeli ye-AU uba uRamaphosa akwazi ukungenelela endabeni zaseZimbabwe angenelele ke ngepolicy ethi yona African peer review mechanism. Umthetho ovumelayo ukuthi amanye amazwe akwazi ukungenelela endaweni zezelinye ilizwe lala e-Africa. So ngaleyo ndlela sicela ukuthi ubaba uRamaphosa akwazi ukufaka i-issue yaseZimbabwe ku-agenda.
Ngenxa yokuthi abeZimbabwe laba abenelisanga ukuthola imvumo yokufola emgwaqweni omkhulu olubhekise ePitori, amapholisa abakhiphe kulo mgwaqo athi bahambe ngemigwaqo emncane. Kodwa komunye wabebeyingxenye yalolu hambo unkosazana Deborah Phiri uthi njengoba bebalekele kwele South Africa sekungumlando kaRamaphosa ukuthi asize laba bantu asebebaleke kubo bazogcwala ezweni lakhe.
Sila kuya ngithi kumele abenjani asize like yena makhuluma I'm sure uzazwakala like kunzima I'm telling you kunzima nathi we wish ukuthi sibe kulelethi lizwe wabo sibe free sibe independent mara angeke sikwenze lokho cause ekhaya kuwe.
Omunye wabebe kulolu hambo unkosazana Loveness Kotora uthi bafuna uRamaphosa azi ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ufuna ukususela amanqe yiloba ngubani ozama ukukhonona ngalokho kwenzakalayo. Le yinto egcizelelwe umnumzana Emmanuel Banda wawengxenye yaleliqula esithi kufanele i-AU ingenele umumo ungakafiki kusibanga sokungalawuleki eZimbabwe.
Kufanele ukuthi sifake attention kuSadiki ku-African Union so le nyaka sithuluma bengasizwa ground yabuya yadlula wabuya i-esapu yadlula wabuya umrambathina badlula manje sewune ground futhi esithathu abantu sebebulawa ba-abductor ngakho sithi uRamaphosa leadership yase-Africa jikelele izanu PF is a threat to African security.
Iningi lezalwane zeZimbabwe bakhombise ukusekela uhambo lwabahlanu laba kodwa-ke bakhona bathi yinto engasoke isize lutho imizamo ukuthola kuphawula kwebandla lezanu PF ngalolu hambo lenhloso yalo ibingakaphumeleli ngesikhathi kuphethwa lolu daba. Umnumzana Thasini Ndlovu uthi baningi kakhulu abeZimbabwe abebefuna ukuba ingxenye yalolu hambo kodwa imithetho yokufola ngalesi sikhathi se-coronavirus yiyo enqabele abaningi ukuthi babe ingxenye. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi amasosha akwele Mali enze ukungekho emthethweni kulandela ukuhluthuna umbuso lokubopha obengumongameli umnumzana Ibrahim Boubacar Keïta lobese ngumsekeli wakhe. URamaphosa ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union uthi amasosha ahluthune intambo zombuso kumele akhulule uKeïta lomnumzana Boubacar obengumkhokheli welizwe. Kule nhlanganiso eziningi emhlabeni wonke jikelele ezicothoza okwenziwe ngamasosha la athi kuza kwenziwa ukhetho kulelo lizwe esikhathini esifitshane esilandelayo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi okwenzakale kwele Mali
kubakhumbuza ukususwa kwayengumongameli uMui uRobert Mugabe. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana George Mkwananzi uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Khona Dube ukusuthula umbuso akukaze kwaba into enhle noma kungaze kube kuthembe. Yebo abantu bangagijima abangena izitalada ngenxa yokuthi umuntu othile wesevusa isikhathi eside, kodwa ke akuvamanga ukuthi abantu abangena ngokuhluthula izintambo zombuso kube ngabantu abazobusa ngendlela eqondileyo. Umkhuba omubi mubi, njalo ungaze uvumele ungene uzohlala ngaso sonke isikhathi usungumkhuba ozohlala ukhona usuziperpetuator loku kuthiwa i-tradition. So kumele kube yinto ongabelanga yijasulelwe noma yihliphi lize lapho ethe yenzakala khona. Lapho obona khona kusifake khulu emfokadube ayizukuba ngokugcina, ikhona enye ezokuba khona, ikhona enye izokwela meyinye enye iza meyinye kuze kuye kulungiswe. Kungumkhuhlane omubi kakhulu.
Ye khonokhu-ke akukukhumbuzi okwenzakala eZimbabwe?
Kuyangikhumbuza mfowethu, ngoba elikalizwe laseZimbabwe ukuthi kube nabantu abangena embusweni ngokuhluthuna okungekho emthethweni, njengoba nje sazi ukuthi ungenile umlandela ngaleyo ndlela. Kwabhadalazwa, kwenziwa izaba, kwathiwa kukhona ama-election wangena, kodwa sikwazi ukuthi ukhona khona fana ngenxa yokuthi besebenzisa izimpande zekhulu. Uvele nanamhlanje ngumuntu ongene ngezithelo zekhulu ngokuhluthuna. Akuzukuphetha ngaye, akazukuba nguye okugcina ukuthi angene njengomuntu ozokhongozela izithelo zekhulu. Ukhona omunye la uzomkhupha, naye lo ozongena kukhona omunye ozomkhupha, kuze kulungiswe lowo mkhuhlane. Uvele uqebhenya izwe lithunqiselwe, uxotshwe umoya lo wokuhluthuna kwezitambo zombuso.
UMnumzana George Mkhwananzi ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ekuqaleni kukaNhlangula, uhlangothi lukahulumende weMelika eliphathisa amazwe omhlaba kunhlelo zentuthuko olwe-US Agency for International Development, USAID, luphe izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola, $350 million, emazweni ase-Sub-Saharan Africa ukuthi isebenzise ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Imali le ijonge ukubona ukuba imisebenzi yenhlelo zethu zokuhlenga imiphefumulo kanye lokunceda amazwe esebenzelana la ukulokho, kusho uMnumzana Chris Maloney, umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zeMelika ezwekazi le-Afrika. UMaloney uqhubeke ethi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo ngokusiza amazwe e-Afrika, ethi okumenza alale engalele ibunzima lomonakalo osudalwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
What I mean by that are the economic issues, right? So we're spending a lot of time right now thinking about things like food security.
Engikhuluma ngakho kumayelana lendaba zomnotho. Siqeda isikhathi esiningi sicabanga ngendaba zokutholakala kokudla. Indaba eziphathelene ne-USAID. Liyazi ukuthi imvama sisebenzela emaphandleni, kodwa ngalezi isuku lasemadolobheni sokuqansa nomdubo lendlala.
Udubo esihlangana lawo okwamanje emazweni e-Afrika ikusebenza la mazwe angazinekelanga ukusiza abantu babo ezikhathini zobunzima, okuyizinto ezenqabele ukuncediseka kwalamazwe, njalo basebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 ukuqinisa umbuso wabo woncindezelo kuzwekazi le-Afrika, kusho uMaloney.
So for example, there's been over 20,000 Zimbabweans.
EZimbabwe sikhuluma kanje, kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000, ababotshiweyo besetheswa amacala kwephula iziqondiso ze-lockdown. Kule mbiko njalo yokwephulwa kwamalungelo oluntu, ngakho kumele sicabange kabanzi ukuthi singasebenza njani nehlanganiso ezizimele uma kunenkinga ezinje.
Advocate when there are challenges like this.
Kunjalo nje, uMaloney uchaze ukuba kulale mibiko yamanga esabaliswayo ngomkhuhlane we-COVID-19.
So we actually just spent a grant in several countries in the Sahel and other parts of.
Ngakho kule mali ethile sesithe sayisebenzisa eSahel lamanye amazwe eWest Africa kumisakazo lenhlanganiso ezizimeleyo ekumelaneni lembiko yamanga ekuthini sikhuphe imibiko yeqiniso kulamazwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Maloni uchaze ukuba uyethemba ukuba ubudlelwano bobungani lolwazi abalalo ekusebenzelaneni lamazwe aweAfrika okuminyaka neminyaka kuzabanceda kunhlelo zokumelana lobunzima kanye langomonakalo osudalwe yi-COVID-19 kanye lokuqhubeka kwezinye inhlelo zentuthuko ezigabeni ezehlukeneyo zempilo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilazo ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.